atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama izalwanza kule South Africa zichaya phansi ngentonga sithi
sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le Deep Sploot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale le Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo kodwa mahle bakhululwe khonapho sokubizwa ngabaningi ukuthi catch and release ngesilungu ikakhulu nqa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijeneze zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZac unkosikazi Lois Mathanda Moyo uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokuboshwa abantu ukuthi bayaboshwa bechiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
Umathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi ziganye.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngama-billion phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni iminyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abaqhatsha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebebotshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphatha intambo bakahulumende unkosikazi Prisca Mfumira lomnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akula kujeziswa asabethe bakwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepholisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga sithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubike kucaca ukuthi bafunani.
Our native South Africans are dying here in Deep Sloot.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Baham.
Just leave us in peace. You are not safe like this.
Izidalada zonke kuleli lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kudujula ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngaba kwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mehluli Ncube ohlala eDeep Sloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abalasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Into ekhona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha, sebezezela bona umsebenzi wamaphoyisa weyomafesi. Kukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indiza emoyeni, imoli ivaliwe ngale ngase-Deep Sloot.
Mgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho, njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepholisa lele libuliweyo, njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo. Njalo sifisa ukusebenzisana lamapholisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapholisa lobahulumende ibingakaphumeleli, kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibuli njengokudla mayi babo, abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibaniki bambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala, kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna kusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden, omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden, umtaka Joe Biden, wetheswa icala lenkohlakalo. Abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona ukwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende kaTrump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho mbona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le Senate ungathi ningakho
kusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakala ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulisi.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi ngaba ngavinyelwa ukuze efakazi kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi umnumzane uTrump wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze letha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xa kuziyowela lapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kuthi ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle. Akulesi zathu sokuthi ifihlo yinto enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leDallas eTexas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singaka esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula amalahlekelwa umphefumulo ekubulaweni kwabantu abanengi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe 737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika unhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa ubukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuvike edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na. UChamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa okumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tswangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni semandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC koBulawayo uMnumzana Swithani Chirohodza onguye osungula lingxoxo.
Angami vele uhulumende kaMnangagwa ubengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare. Ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti iMDC seyabhanwa yini. I-pressure esiyenza ngani bayacedisa kanti bayakhulula isike yade bezibophile. Kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo kakhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwabele ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe khulumile labantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Nti abona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufunke uyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi abantu beZimbabwe sesidubekile uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ubona ngabathi kongani kuyasilela khonokho ukuthi kanengenengi silwela ukuthi sifunke uyakhuluma labantu. Kasikele ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima mbona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirohodza, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Mbona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook lakubo Twitter. Vele ezicingini zonke lezi ezisekulenjini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza inshwa bathi i-section. Kodwa phela uyananzelela ukuthi umkhokheli be-MDC kuthatha esithi esiphiwa i-bottom up approach. So izenye yabo action kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli ukuthi let me do some action futhi wena uyangena esidini ubone vele kungelabantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esidini nxa ivela ku-followership kubalandeli alokho kulungile kakhulu. So mbona amazwi kaMnumzana ufuza engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana laye uMongameli uChamisa. Singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje. Kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela aba utitsha wenjube labantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli lokwethula ifledi bengene ethareni. Bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no in your communities on this particular day akula umuntu osuka ku area yakhe wonke umuntu toyitoya engathi esendaweni yakhe because ukuthi wena kuthiwa uqedile inyanga yonke uthiba lamapolice usithi kwakhona ngifuna ukuthi ngimvumele ngenze i-state of the nation address i-state of the nation address yakho engiyokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumnyaka okutoyitoya lokhu uyakwanisa ukuthi through your national executive through your party structures kwehle uhulumente lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane
mnumzana Tshirodza uthini wena ngalokhu
okwenjuke kuhle koduza nandlela fowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjuke ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe la matitsha la alungiselwe sozananzelela ukuthi azange si-issue i-statement isenzela ukuthi bengasoli abantu ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age
lo-ke ngumnumzana Swithani Tshirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obexoxa endawonye lo mnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likazulu esigabeni semandebeleni ebheju likazulu
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo obikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eguest house yewange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Tshirwa walendawo uchasele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lithina the way eline ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyenelise until and unless ngakhuluma labo-health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyana yama-drain ama-blockages lana ade khona soku-writing sokukhithiwe konke in but at the moment work is still underway the cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana
labo-ke abaseleyo ewadini yakho
laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo amanzi azangangeni bonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo and then labo abaseleyo kuyenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana
kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge
hayi akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile so amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle bedry izindlu leziyana but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulo kulama-flows ukuthi amanzi lana aphume so bebelokhu bechaya izinto leziyana
besabela ukutshontshelwa nxa impahla zabo zisegcekeni
hayi ama-chances okutshontshelwa they are very slim because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona bezama ungani bayazidrya phandle on the lawn.
Selike lakhulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana?
Civil protection unit eke yafika bakhangela bebepromisa sibili ukuthi bazayahlala phansi and then and yakwazi ukuthi ama-councillor they are controlled from Harare, but now they sent word out into the people ukuthi whoever ama wishes abakwanisayo at the moment bebe lokhe bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo ke ngukansela Fani Jirwa ka ward 9 elwendulu kumbe number 1 ewange ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le ewange. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweLebhilitani. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezivalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Gwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi olodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweLebhilitani njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu.
Ngibona thina ngale UK siqoqe lezi zinto sizonikeza leli qembu kubana yabafana ba train. Uqathele ukuthi abantu babe ngamalunga leli qembu babe ngama members. Njalo uma kusenziwa ama chapters akungenziwa ukuthi kubangwe izikhundla. Ama chapters lana ke keke ukukhuluma kuphela kazama uqoqa ke ama resources ukuncedisa le club. Sikhathi esiningi abantu bakithi siyakhuluma kuphela. Singakwazi udubulo laba phakathi.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo hatshi. Yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana yikuthi izinto zenziwe ngendlela esisuthisayo sonke. Ekancane kancane sikhuthazana sifuqana esifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Gwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters aHighlanders labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle bakade bebhadala iholo lomqeqetshi uHendrikus Peter de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngowe ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alonyaka njalo abasekeli bakamqeqetshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekwele-England engakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini le Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.